unkosazana Vimbai Tswangirai umtaka muyi uMorgan Tswangirai izolo ntambama ulimele engozini yomgwaqo eGwegwe lapho kubhubhe khona omunye wakhe. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngokulimala kwakhe njalo langokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho-ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekuthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tswangirai umele iGlenview South edale lephalamende. Ayesizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Babeyivoved ku-accident bevela kobulawayo lapha besenza khona ama-caucus meetings ethu emathebeleni this weekend. Angawazisisi ukuthi bebekangani kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasishiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kusamelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ufuna sikhiphe ibizo langikhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Vimbai Tswangirai ngokuzokwenza?
Abade besekhwekhwe bathi uSitebhu but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abahambise khona esiqaleni and then omunye ade ekhona emoteni uDisa. So labo abathathu yiwo engazi ngabo angazi ndebe lomunye wesine but okwakhathesi ngazi ngalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingcingilane leyinye kumbe kuhambe njalo ngokuza kwenu khonokho eselokuzye
kube le red on zingcingilane khona eKhwekhwe bevela ngapha kobulawayo
bese kusebusuku.
Bese kusebusuku ye abaningi siqede ngama six between 6 and 7 kobulawayo. Abanye badecide ukutravel ebusuku, abanye badecide ukuthini behlale kobulawayo ngoba kusasa bekumele sibe se-Chinoyi for the next caucus.
Pho lizawenza umhlangano wenu lo?
Ngiyathemba in the next few hours ngoba upresident lo-vice chairman ubithi lo-deputy secretary general uMpariwa bakhona eKhwekhwe okwamanje and amalunga awe-standing committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi lokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekuthemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekobulawayo.